Isahluko 7, 8, 9, 10, kusukela lapho phakathi. Oh, minabo, woba lempenseli yakho lephepha lakho konke kulungele, ngoba ngiyakholwa ukuthi inkosi izakusipha isikhathi esikhulu. Manje sesi uPawuli uyaphakamisa lokubeka esikhundleni inkosi uJesu. Manje, nxa singaqeda lokhu, kulobu busuku, ngesonto ekuseni, okuyikuthi, okunengi kwalokhu, kuzahlangana, khona phakathi lombiko, wangesonto ekuseni, ngoba kuyikwehlukanisa isabatha. Lo ngumbuzo omkhulu, phakathi kwamasabatha lamuhla, kothi ngiyalinxusa lonke ukuthi libuye ngesonto ekuseni. Ngoba, ikuphi okuyikho, umgqibelo, kumbe isonto, ukukhonza. IBhayibheli lithini mayelana ngakho. Futhi ke, loba leli bhuku lehlukanisa umthetho lomusa. Futhi libeka okunye lokunye endaweni yakho. AmaHeberu akhuliswa ngomthetho. Futhi uPawuli wayebatshela lokho umusa owakwenzayo ngomthetho. Manje, kasithatheni isisekelo esincinyane manje, ngizaqalisela emuva. Kanje ngithole amangilasi okubala, mhlawumbe nga kungenzakala ukuthi ngenze ukuchitha lobu busuku. Nilawo, yazi ngiyikho konke, ngisilela nje iminyaka emibili yokuba le minyaka engamatshumi amahlanu ubudala, futhi kangiboni njengalokho engangivame ukukwenza. Duzane lami, lapho ukubona kwami, ngiqala ukunandelela amabala engasakhanyi, ngacabanga ukuthi ngase ngisiba isiphofu, ngahamba ukuyahlolwa. Udokotela wathi, hathi, usanda kwedlula amatshumi amane, ndodana. Awu, wathi nxa ngingaphila ukuba mdala okwaneleyo, kungaphenduka njalo, ngithole lokho kubonela duze kuphendukile njalo. Wathi, manje, ungabala iBhayibheli lakho nxa ungakufuqela kude lawe. Ngathi yebo. Wathi, ngemva kwesikhatshana ingalo yakho kayiyikubande okwaneleyo. Futhi ke ngiyathemba manje ekufundeni lokhu ukuthi leli Bhayibheli elincinyane leCollins lilenhlamvu zamabala ezilingene okuhle kulo, ngingenelisa ukulibona kuhle sibili. Kodwa nxa singafika kwezinkulu indawo ezijulileyo, lapho okuzamele ithathe iTestamente elitsha lelidala, futhi sihlanganise ndawonye ngileScofield encinyane, futhi ngiyejwayele iBhayibheli yeScofield ukumakwa kwayo. Kangibali amanothi eScofield manje, ngoba kangivumelani loScofield kokuningi kwemibono yakhe. Yakhe, kodwa ngithanda indlela elibekwe ngayo, ngoba ngibe lalo okwesikhathi eside, futhi alibala futhi kakhulu, ngize ngingathi sengikwazi ukuthi ngithole njani isifundo sami. Lokhu konke kutsha kimi okokufundisa, futhi kangisuye mfundisi kangako. Kodwa ungangibekezelela okwesikhatshana, ngiza kutshela iqiniso ngokulazi kwami loba kanjani. Manje, leli bhuku uPawuli, ngiyakhumbula, waye samthola njani. Waye ngumfundisi omkhulu okokuqala, kumbe isifundi esikhulu, futhi wayefundiswe kuTestamente elidala. Ukhona ongangitshela manje ukuthi ngubani esamthola engumfundisi wakhe? UGamaliyeli, omunye wabafundisi ababalulekileyo bosuku. Futhi ke uPawuli siyathola ngolunye usuku engakabizwa ngokuthi Pawuli. Ukhona onganitshela ukuthi ibizo lakhe lalingubani? Sawuli, futhi wayeyisazi esikhulu eJerusalema, isazi sezenkolo, futhi weza njengendoda efundisiweyo sibili yenkolo. Wayesenelisa ukukhuluma indimi ezine kumbe ezihlanu ezehlukeneyo lendoda ekhaliphileyo sibili. Awu, ngabe ukufunda kwakhe lokukhalipha kwamsiza na? Hatshi, wathi wayemele akhohlwe konke ayekwazi ukuze afunde uKristu. Ngakho siyafumana khona-ke, akuthathi umuntu okhaliphileyo kumbe umuntu ofundileyo, kuthatha umuntu ovuma ukuzithoba phambi kukaNkulunkulu kungenani lokuthi njani. Lalikwazi ukuthi uDwight Moody waye ngafundanga kwaze kwathi qiniso ukubhala kwakhe kwakukubi njengokuthi angikwazi ukuthi ini kwakumele balungise imbiko yakhe isikhathi sonke waye ngumbhali owehlulekayo ongafundanga sibili belikwazi ukuthi uPetro loJohane baseBhayibhelini babengafundanga sibili kwaze kwathi babengenelisi lokubhala amabizo abo uqobo futhi babengeke bawazi lapho ephambi kwabo umpostoli uPetro owaye lezi hluthulelo zombuso wayengeke alazi ibizo lakhe lisayiniwe phambi kwakhe ucabange iBhayibhili lathi ukuthi wayengazi futhi engafundanga ngakho lokho kuyangipha ithuba amen yebo mnumzana lokho kuyehla kusiya phansi ukuthola ukuthi uNkulunkulu wayengakwenza lokho emuntwini manje futhi siyafumana lapho uPawuli esiba lesehlakalo esikhulu ngifuna ukulibuza kuyisehlakalo yini ukuza kuKristu umuntu wonke ulesehlakalo na yebo mnumzana yebo mnumzana ikuzalwa isehlakalo futhi-ke sasisekholitshini yamaLutheran kungasikude ngibe lethuba limini ngiphuzile bekufanele ngibe lapho ngehola lethumi lambili nta okokudla kwemini lo Tom Hay bangaki abake bezwa ngaye odumileyo umIrish iqhawe lomkhuleko futhi wayelala umfowethu uApp ehlelweni lwakhe futhi wabonakala lapha endaweni ezineni emelika futhi ngidle ukudla kwemini naye lamuhla futhi besi ngiphuze nje phose ngamahola amathathu phose kube lihola lesithathu lengxenye imizuzu elithumi lanhlanu kungakatshayi ihola lesine lapho sisidla kodwa konke kwakulungile futhi sasixoxa ngalezi zinto ezokuthi kanjani uJesu Kristu eyinhloko yezinto zonke manje lapho uPawuli efumana lokhu wayelalesi isehlakalo futhi-ke engakemukeli lesi sehlakalo kufanele sibuye eBhayibhelini futhi siyafumana ukuthi wachiya futhi wahamba kwesinye isizwe futhi lapho wahlala okweminyaka emithathu ehlola umbhalo ukubona ukuba isehlakalo sakhe sasiqondile manje siyananzelela ukuthi wayelento enkulu yokukhangelana layo kwakufanele aphenduke futhi atshele ibandla lakhe abantu bonke izinto zona lezo ayezizingela zazilungile lenza into enjengaleyo na ngempela hose lonke lakwenza wakumele libuyele futhi lithi labo bantu esasibabiza ngokuthi abagiqiki abangcwele sabafumana babeqondile bona yikho senza okokuchibilika nje futhi izinto esake sazizonda sesizithanda manje yikuguqulwa into engajwayelekanga engazwisisekiyo manje yenza leso sitho sokuthi umgiqiki ongcwele akulanto enjalo akulanto enjalo kodwa babiza abantu lokho abantu bobungcwele kodwa akula bagiqiki abangcwele akulanto enjalo akulambali yaloba yiliphi ibandla elake larekhodwa njengalokho njengokubona kwami ezamakhulu ayisificamunwemunye lamachumi ayisithupha lokunye kwezinhlanganiso zamasonto ezehlukeneyo akula nhlanganiso yesonto ebizwa njengomgiqiki ongcwele libizo nje udeveli alinamathisela ebandleni kodwa bayababiza kulolo suku bangaki abakwaziyo lokho ababebabiza ngakho osukwini lukaPawuli abaphambene lenkolo yakwazi ukuthi ukuphambana lenkolo kutshoni ukuhlanya kwabantu abahlanyayo ngakho masinya nje ngizabizwa umgiqiki ongcwele njengophambene lenkolo wena awusoze na ngakho nxa babebizwa ngalokho futhi bathokoza futhi uJesu wathi thina senzeni mayelana ngakho wathi thokozani futhi lijabule okwedlulisileyo ngoba umkhulu umvuzo wenu ezulwini ngoba kanjalo bazingela abaprofethi ngaphambi kwenu bakwenza wathi ukuba jabulani okwedlulisileyo loba yini edlulisileyo iyaphakanyiselwa khonale phezulu ukuthaba silile futhi abafundi lapho befunyaniswe befanele ukuthwala isigcono sebizo likaJesu bathokoza ngentokozo enkulu ukuthi babengathwala isigcono sebizo lakhe futhi lamuhla abantu abaningi lamuhla ngabe kungenzeka ukuba babizwe ngokuthi umgiqiki ongcwele babe ngaba lenhloni minabo mhlawumbe bengilahlekile kwasekuqaleni kodwa babethokoza ngakho oh minabo ukuthwala ibizo futhi manje ekhulwini leminyaka yesibili babe babiza ngokuthi oziphambano emhlane yikho lapho amaKristu ayevame ukuthwala isiphambano emihlane yabo ukutshengisa ukuthi babe bethelwe kanye loKristu bababiza ngokuthi oziphambano emhlane manje ngiyakwazi abeKatolika bababiza ngalokho kodwa lelo kwakungayisilo bandla leKatolika kwakulibandla leProtestanti lingakabizwa ngokuthi ibandla leProtestanti kaliphikisanga lutho kuphela isono isizathu libizwa ngokuthi ibandla leProtestanti lamuhla kungenxa yokuthi laphikisana lemfundiso yeKatolika kodwa kuli ilokhu yayingakabi iziqamuqamu ngaleso sikhathi lapho bebizwa ngokuthi osiphambano emhlane thathani nje imbali kaJosefasi labanye ababhali lamaBhabhiloni amabili kaIslo lokunjalo futhi lizafumana ukuthi lokho kuqondile ukuthi babengasilo bandla ibandla lokuqala elaba inhlanganiso elaba khona kwakulibandla leKatolika phose iminyaka engamakhulu amathathu eqembini labapostoli bokucina phose iminyaka engamakhulu amathathu alandelayo ibandla leKatolika lahlelwa futhi ukuzingelwa kwangena futhi kwabamba ngamandla abantu ukuthi bangene ebandleni leKatolika futhi baba lebandla lesizwe kubambene lokho kwakungemuva kwalokho okwakubizwa ngokuthi inguquko kaConstantine kusuka kusihedeni kusiya kusiKatolika kodwa nxa loba ngubani owake wabala imbali yakhe wayengaguqukanga izinto lezo azenzayo oh minabo into kuphela ake wayenza ngokwenkolo kwakuyikubeka isiphambano phezu kwebandla likaSophia ongcwele iyo into kuphela ake wayenza waziphatha ngokwenkolo wayengumuntu ophambukileyo kodwa bakubiza ngokuthi inguquko yakhe phose nje kufanane lokunye okubizwa nje ngokuthi zinguquko lamuhla manje kodwa siyafumana lapho uPauli eguqulwa futhi waba lalesi sehlakalo sakhe sibili waphendulwa impela futhi liyazi ukuguqulwa ukutsho ukuphendulwa uhamba ngalindlela futhi uphenduke futhi uqalise emuva ngalindlela yebo mnumzana ikuphenduka ngobuso futhi uPauli bona masinyane lapho eguquliwe ngaphambi kokwenza isehlakalo sakhe manje waba lesehlakalo esimangalisayo manje ngiyakholwa lapho usemukela uKristu njengomsindisi wakho oqondene lawe kuyisehlakalo ngiyakholwa intokozo yokwazi ukuthi isono sakho sithethelelwe uyathokozisa inhliziyo yakho nje ngokuya lokuya kodwa ke lapho umoya ongcwele obusisiweyo ungehla phansi leso yisehlakalo lokho kuzalwa kutsha ongasoze ukukhohlwe uba ngumntwana kaNkulunkulu futhi nanku lokho okukwenzayo uba kwazi njani mfowethu Branham manje lezi izifundo zokufundisa abantu abaningi amamethodisti bazama ukuthi bamemeza lapho bekuthola awu lokho kulungile nxa utholile futhi wamemeza kuhle ngoba wamemeza kwakungasiso sibonakaliso sokuthi ube lawo ngoba abaningi bamemeza futhi abazange babe lawo amaPentecosti bathi bakhuluma ngendimi bawuthola lokho kulungile nxa wakhuluma ngendimi futhi wawuthola kulungile kodwa ungakhuluma ngendimi futhi ube lokhu ungelawo ngakho ngakho ngiyabona emva kwakho konke kuyisehlakalo yokwedlula ekufeni usiya ekuphileni lapho zonke izinto ezindala zisifa futhi lezinto zonke zisiba zintsha uKristu ubaqotho izinto ezindala ziwela khatshana impande ezindala zenyama yakwazi ukugebha impande sasivame ukuthatha ikhuba lokugobhola futhi sitshone phansi kikho nje futhi sikugebhe kuze kugcine sokungasela lokuncinyane okuseleyo kikho futhi bathi nxa kungaba khona loba impande yokubaba ihluma phakathi kwenu igobholeni iphume ukunjalo futhi lokho yikho umoya ongcwele okwenzayo usifuna zonke impande zigebhele phandle zibuthanise zitshise zisuse uyathola isilimo esihleke nxa sisenza lokho manje uPawuli wayekwazi ukuthi kulento eyenzakalayo ngakho uyehla ebuyela e-Arabia futhi khona ngale uyatadisha okweminyaka emithathu phezu kwabo bonke abaprofethi betestamente elidala ukuthi baprofetha njani futhi wabuya wafumana ukuthi kwakuliqiniso impela manje fananisa lokho lalamuhla bona phezu kwalesi sehlakalo esasilaso lapha kuleli bandla elincinyane esenkanyezi yokusa ibonakala phetheya lokho kukhanya okukhulu okwehla phansi okwakukhuluma ngaphambili futhi kwatshengisa izinto eziza kwenzakala ngiyazi lokho kuyamangalisa kodwa umzalwane wami otshumayelayo wangitshela ukuthi kwakungokukadeveli futhi kanyizange ngikuzwisise ngakho kangikhulumanga lutho ngakho kwaze kwaba ngobunye ubusuku kwaba lesehlakalo esenzakalayo khonale esigayweni sikaGreen e-Indiana lapho ingilosi yenkosi yahamba idlula esibuyeni futhi yama lapho futhi yakufakaza ngombhalo khonake kwalumathisa umlilo khonake kwaqalisa ukuhamba futhi kungakedluli isonto edluleyo sabona ukutshengiselwa okungaphosisiyo kukaJesu Kristu ongathatha umuntu ongakaze ahambe futhi engazange umuzwa wakhe wokukwanisa ukuma ungasekho lapho omayo lamadokotela amakhulu athi sokuphelile nini lanini futhi ehlezi eyisiphofu wasukuma futhi waphuma esakhiweni efuqa isihlalo sakhe samasondo esehla ngezitebhisi wayehamba futhi ebona njengomuntu wonke lokho kuyatshengisa ukuthi ngamandla enkosi uJesu owavukayo nankoke umofanayo izolo lamuhla lanini nini ngakho kasisilo qembu elithokozayo na lobu busuku ukuba kwazi ukuthi uNkulunkulu uqinisele sisehlakalo esikhulu esilaso ukufananiswa leBhayibheli lakhe futhi kanye lezithembiso ngakho-ke kufanele sibe ngabathokozayo okwedlulisileyo futhi siyananzelela-ke ukuthi kusahluko 2 siyafumana akumelanga sivumele lezi zinto akumelanga sidelele lezi zinto kumele sibambisise lezo zinto futhi thina siza kuphepha kanjani uba sidelela usindiso olukhulu kangaka siza kwenzani mayelana lelizwi likaNkulunkulu lapho sisima emthethwandaba okwahlulelwa awungeke uthi angizange ngibe kwazi okwahlukileyo oh yebo uwazile awu manje umfowethu Branham angabe ephambanisile kuliqiniso kodwa uNkulunkulu kaphambanisanga ilizwi lakhe kaliphambanisekanga futhi cabanga nje ngokwento efanayo iBhayibheli elake laphila phakathi kwabapostoli bayaphila njalo oh malibusiswe ibizo lenkosi lapho ngicabanga ukuthi sengile minyaka engamachumi amane lesificaminwe mbili ubudala sengisondela amachumi amahlanu futhi izinsuku zami zobutsha seziphelile lokunjalo ukuba kwazi ukuthi kusukela ngingumfana omncinyane ukuthi ngangilalesi isithembiso esibusisiweyo futhi ngisimemezele Ubafo wetu, labo tate wetu. Futhi ukubona, inkulungwane sibili, zalabo abaphuma ebunyameni. Ukwazi ukuthi, siya ekhaya lethu laphakade, wababusisiweyo. Futhi ngale lithabhanekeni, nasemhlabeni lidilika, ngingakaqedi ukuthumayela. Kulelinye, elisilindeleyo ngaphetheya. Haleluya, ukwazi. Ukuthi kulamadazeni abantu abahlezi lapha ukuthi nga bengachiya impilo khona manje singakasi umzimba wabo kumncwabi baza kuba bebe kulowo mzimba oyinkazimulo betheya bethokoza labangcwele bakaNkulunkulu asebevele besebukhoneni bukaNkulunkulu ukuphila nini lanini kanye lokupheleleyo isiqiniseko uqobo ukuthi kunjalo amen. Oh, lokho kungenza umpresbyterian amemeze. Kwakwenza ngesonto akuzange na labo bantu babe ngamapresbyterian ngempela kungakwenza ukucabanga. Oh, akumangalisi abantu besiba lamadlabuzane. Ngani? Nga ungaba lamadlabuzane ngokutshaya ibhola kumbe ukulijikela ebhasikitini kanganani okungakwenza ube lamadlabuzane. Ubakwazi ukuthi usudlule ekufeni waya ekuphileni ukuthi uyisidalwa esitha kuKristu uyakwazi ngendlela umoya wakho okukhokhela ngayo ukusuka kumona lenkohliso lobutha lazo zonke izinto zomhlaba futhi inhliziyo yakho iyahlala iphakathi kuKristu lezo zinjongo zakho yikho kuphela okucabangayo engqondweni yakho enhlizweni yakho usuku lonke lobusuku lapho usiyalala ebusuku futhi ubeke izandla zakho ngemuva kwakho kanje futhi ulale lapho nje futhi umdumise uze ulale uvuke ekuseni ulokhu umdumisa amen. Oh minabo ngizamile ukumdumisa ekuseni besivuka phose ngehola lesine nta umfowethu hudu lami siphuma ekuseni kakhulu ukuyazingela osinti. Ngiyamdumisa ngaphansi kwesihlahla sonke. Ngiyakholwa engafika kiso. Angeke ngibone isihlahla ngingamdumisanga. Cabanga, wakhulisa leso sihlahla. Ubona intethe encinyane endala iphapha. Uyayazi leyo ntethe. Oh, uthi, umbhedo mfowethu Bill. Oh, hachi, akunjalo. Uyazi usinti wonke lapho akhona. Uyazi ivevane lonke. Lapho elikhona ngani ngesinye isikhathi wayefuna imali uthi wathi Petro kulenhlanzi isikhatshana esedluleyo eginye indibilichi eneleyo nje ekwana esikufunayo ngesikudingayo hamba uyephosela ihuka phakathi ngizamthumela khona lapho hupha leyo ndibilichi emlonyeni wakhe ngoba kangeke ayisebenzise ngokwakhe hambani liyembhadala okwechumi kwethu lomthelo. Amen. Futhi amaviki ambalwa edluleyo ngabona inhlanzi encinyane ibulewe ilele phezu kwamanzi lonke lina layizwa indaba yakho ukhona umfowethu uHudu lomfowabo labo lapha ukukufakaza leyo nhlanzi encinyane ilele ifile okwengxenye yehola phezu kwamanzi kanye lokwangaphakathi kwayo kudonselwe ngaphandle komlomo wayo futhi umoya ongcwele omkhulu wehla phansi emva kokuba ethe uthani uzabona ukuvuka kwenyamazana encinyane futhi ukusa okwalandelayo hose kancane emva kokuphuma kwelanga sabona lokho okunhlanzana kungedluli lobo bude lapho umoya wenkosi usehla phansi futhi wathi inhlanzi encinyane uJesu Kristu uyakuphilisa futhi leyo nhlanzi efileyo yayindenda phezu kwamanzi okwakufika ingxenye yehola yaphila futhi yantsheza yahamba ngamandla ayo. Oh, malibusiswe ibizo lenkosi. Umangalisa okunganani. Akumangalisi uPawuli wayesithi ukuthi wayesehlelweni lukaMelikizedeki. WayenguMelikizedeki. UMelikizedeki wayengela kuqala kwezinsuku, wayengela kuphela kweminyaka, wayengela kuqala kwempilo kumbe ukuphela kwempilo. Wayengela yise, engela nina. Ngakho wayengeke abe ngomunye umuntu noma wayengubani yena uyaphila lamanje lobu busuku ngakho lihlobo lunye kuphela lwempilo elaphakade futhi lokho kungokukaNkulunkulu. Izolo ntambama lapho sixoxisana, umfowethu wayengenelisi ukuzwisisa ubuthathu bukaNkulunkulu lokuthi sasikhuluma kanjani ngakho, ukuthi uJesu wema njani lapho indoda eyayiphose ibe leminyaka engamathumi amathathu ubudala. Futhi wathi, bathi, oh, abo baba bethu, badla imana enkangala. Wathi, futhi bonke, bona, bafile. Kodwa wathi, yileso sinkwa, sokuphila, esavela kuNkulunkulu, siphuma ezulwini, leso umuntu asidlayo futhi engafi. Oh, bathi, o baba bethu, banatha edwaleni enkangala. Wathi, yilelo dwala, indoda, yeminyaka engamathumi amathathu ubudala. Wathi, u-Abrahama wathokoza ukubona usuku lwami. Ngani? Bathi, manje utho ukungitshela ukuthi wena umdala njengo-Abrahama, uthi awukabi leminyaka engamathumi amahlanu ubudala, uthi utho ukuthi ubone u-Abrahama obefile iminyaka engamakhulu ayisificaminwembili. Siyakwazi ukuthi wena ulo develi manje uyahlanya. Lokho yikho okutho ukuthi udeveli umuntu ohlanyayo. Wathi, ulo develi futhi uyahlanya. Wathi, engakabi khona u-Abrahama nginguye. Nguye lowo ayenguye, wayengasimuntu nje loba kuba ngumprofeti, wayenguNkulunkulu. UNkulunkulu ehlala emhlabeni emzimbeni wenyama othiwa Jesu, indodana kaNkulunkulu enyameni. Nguye kanye lo ayenguye. Manje simthola yena lapha ukuthi ungxenye yokugcina manje yokuvala isahluko 2 leso ebengifuna ukufika kiso, siqala ngendima 16 ukumbe indima 15, futhi wabakhulula labo ngokwesaba ukufa impilo yabo yonke babe phansi kobugqila. Yikho lokho akuchoyo ukuthi uJesu wakwenza ukuthi weza ukubakhulula ebugqilini ababe sekwesabeni ukufa impilo yabo yonke. Manje akudingakali ukwesaba ukufa. Manje yebo, siyakwesaba thina, akula lamunye wethu ofunayo lokho esikubiza ukufa. Kodwa uyakwazi ukuthi nxa umuntu ezelwe kutsha angeke afe. Engaba kanjani lempilo elaphakade uthike afi angeke akwenze into kuphela eyikufa. Ibala ukufa icho ukwehlukaniswa. Manje uyehlukaniswa phambi kwamehlo ethu, kodwa uhlezi esebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uzahlala ekhona. Ngakho ukufa akusinto enzima, ukufa kuyinto eyinkazimulo. Ukufa yikho okusihambisa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kodwa manje yebo, sibili thina singabantu sihamba kulezi zinto ezinyama lapha, asikuzwisisi njengalokho esifanele sikwenze. Futhi yebo, lapho izinhlungu zokufa ezikhamayo zisiza, wenza yena ongongcwele kakhulu wethu esabe futhi ahlehlele emuva. Wenza indodana kaNkulunkulu ithi, linkomitho ingedlula na? Kuyinto esabekayo. Lingakuthathi ngokungayisikho, ngoba isijeziso sesono ukufa kuyiso futhi kufanele kwesabeki. Kodwa nxa singakhangela nje ngaphetheya kwekhetheni khonale, yikho lapho okukhona kayibusiswe inkosi. Ngaphetheya kwekhetheni nje yikho lapho umuntu afisa ukukhangela khona lobu busuku. U-Aname Snelling omncinyane labanye babevame ukuhlabela ingoma lapha, "Nkosi ngivumele ngikhangele ngaphetheya kwekhetheni lesikhathi, wonke umuntu ufuna ukukubona lokho." Manje nanku silapha undima 16, ngoba ngeqiniso wathatha, ngoba isibili ngazithatheli ngakuye imvelo yezingilosi, kodwa wazithathela inzalo ka-Abrahama. Oh, sifuna ukubambelela kulokho njalo manje. Manje sesisiza khona phansi ukuthola, ngoba ingxenye yokuqala yalesi sahluko 33, ingxenye yokucina yaso, kuyahlangana phakathi kulolo suku lwesabatha okwalisonto ezayo. Manje khangela, ngazithathele imvelo yezingilosi. Manje ngubani uyena akhuluma ngaye? UKristu. Ubani uKristu? UNkulunkulu, iLogosi kaNkulunkulu. Manje ake ngichasise lokhu njalo ukuze libe leqiniso. UNkulunkulu akasibo uNkulunkulu abathathu. Ubuthathu bukaNkulunkulu bunye. UBaba, Ndodana, Moya Ongcwele. Akutsho ukuthi kulabo uNkulunkulu abathathu abehlukeneyo. Nxa kuyikho, siyakube singamahedeni. Yiso isizathu amaJuda engeke azwisise. Akukaze kufundiswe eBhayibhelini. Manje kuyafundiswa ebandleni leKatolika. Ngempela yikho lapho ubhaphathizo lobuthathu olwavela khona. E-Afrika bakubhaphathiza kathathu, ubuso phambili kanye okukaNkulunkulu uBaba kanye okukaNkulunkulu iNdodana kanye okukaNkulunkulu uMoya Ongcwele. Manje leyo yimpambeko. Akula mfundiso enjalo eBhayibhelini. Bona futhi manje yikho lokho abakufundisayo. Wehla udlulisela ngoLuther, usuka kuLuther wangena kuWesley, kusiya kusehla ezikhathini lapho ziqhubeka. Kodwa akukaze kube imfundiso yeBhayibheli, kwakuhlezi kuyimpambeko kusukela lapho kuqaliswa. Manje khona uNkulunkulu wayesekuqaleni kungakabi khona ukukhanya, kungakabi khona le-athomu, kungakabi khona ngitsho inkanyezi, kungakabi khona lento ebonakalayo. UNkulunkulu wagcwalisa indawo yonke, futhi kulokho kwakungela lutho kodwa ubumsulwa, uthando olumsulwa, ubungcwele obumsulwa, ukulunga okumsulwa. Kwakungumoya wagcwalisa indawo yonke kusukela elaphakadeni lapho esingeke sikulinganise khona kudlula loba yini esingakucabanga. Njengakuleyo ngilasi singabona ikhulu lokunye lesigidi seminyaka sebanga lokukhanya. Kucabange izigidi ezilikhulu zeminyaka yesibanga sokukhanya, futhi ukukhanya kuhamba phose izinkulungwane eziyisificaminwembili zamamayila ngomzuzwana. Futhi izigidi ezilikhulu zeminyaka yesibanga sokukhanya, cabanga nje ukuthi kuyizigidi zamamayila amangaki lezo ezizakuba yizo wawungeke ngitsho ukubale. Ungathatha nje uluhlu lwemizila ehlelwe ngokuyisifica munwe munye, futhi ukugijimise uBoarder iJeffersonville. Futhi loba kunjalo awungeke ukuqathanise kumamayila amamayila. Kucabani futhi phecheya kwalokho kusasezinkanyezi lemihlaba, futhi uNkulunkulu kungakabi le ndawo yazo wayekhona. Bona futhi manje iLogosi eyaphuma kuNkulunkulu leyo eyayiyiLogosi, konke lokhu kuqala ukubumbeka esimweni somzimba. Futhi lesi simo somzimba sasibizwa emfundisweni yesifundi iLogosi, iLogosi leyo eyaphuma kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, ibala elingcono lakho kwakuyilelo esilibiza iTheophany. iTheophany ngumzimba womuntu okhazimulisiweyo, hatshi khona kanye lenyama legazi njengalokhu okuza kuba yikho esigabeni sawo sokukhazimuliswa, kodwa ungowesimo somzimba womuntu lowo ongadliyo loba unathe, kodwa kungumzimba, umzimba osilindeleyo khona lapho sichiya lowo. Manje phakathi lapho singena kulowo mzimba, futhi yilo uhlobo lomzimba lo uNkulunkulu aye yilo, ngoba wathi kasenze umuntu ngesimo sethu lasemfanekisweni wethu. Manje lapho umuntu esiba kulowo mzimba, wayebusa phezu kwazo zonke inhlanzi lezinyoni lezilo zensimu. Futhi-ke kwakungela muntu ukulima umhlabathi, Genesis 2, waye eseyenzile owesilisa lowesifazana, kodwa akula muntu wokulima umhlabathi. Khona-ke uNkulunkulu wenza umuntu ngothuli lomhlaba, wamnika isandla njengesechimpanzi, wamnika unyawo olunjengolwebheri, wamnika, wamenza, esimweni, futhi lumzimba, wasemhlabeni, usesimweni sempilo yenyamazana, futhi wenziwe ngohlobo lunye, umzimba wakho, wenziwe njengohlobo, olufanayo, njengebhiza, kumbe inja, kumbe ini, okunjengalokho, wenziwe ngecalcium, potash, petroleum, yokukhanya kwezulu lomhlaba, awunjenge yonke inyama, enjengalokho, kayisiyo nyama efanayo, inyama eyahlukileyo, kodwa yenziwe ngothuli lomhlaba, lapho, eyavela khona, kodwa umahluko, phakathi kwenyamazana, lomuntu, uNkulunkulu, wafaka umphefumulo emuntwini, futhi akawufakanga, enyamazaneni, ngoba, umphefumulo, owawusemuntwini, ileyo, Tiofani, ngisoze ngifike lesi sifundo, kodwa kumele ngithathe lokhu, khangela, kalikhumbuli, lapho uPetro, esentolongweni, uthi ingilosi yenkosi, yeza futhi yavula iminyango, sasingena phakathi, kwe-supermarket, phezulu lapha, olunye usuku, futhi umnyango wavuleka phambi kwethu, ngathi, yazi, iBhayibheli, lalilakho lokho kuqala, bona, manje, ukuvuleka, umnyango ngokwawo wodwa, futhi lapho uPetro esephumile ehamba waseceleni kwalaba balindi babephumputhekisiwe kuye, wedlula umlindi wangaphakathi, umlindi wangaphandle, wangena egumeni, wedlula emdulwini phandle esitaladeni, futhi akula kubo okwaziyo ukuthi wayengubani, futhi akazange abe bacabanga ukuthi wayengomunye umlindi kumbe enye into, ba wedlula eceleni nje, futhi umnyango wavuleka ngokwawo lapho ephuma phandle, futhi wavaleka ngemuva, futhi lapho esephume phandle lapho wacabanga ukuthi wayelephupho, futhi waya endlini kaJohane Marko lapho ababe nomhlangano womkhuleko, futhi wayeqoqoda ukuba phakathi kwenu. Uyakhazimula, uyamangalisa manje. Wayengenziwanga ngesimo sengilosi, kodwa wathatha inzalo ka-Abrahama, uNkulunkulu waba inzalo ka-Abrahama. Manje, ngabe sile sikhathi ukubuyela emuva, futhi sitshengise ukuthi wakwenza njani isivumelwano. La ngizwa ngitshumayela ngakho izikhathi eziningi ukuthi wathatha njani izinyamazana lezo, futhi waziquma phakathi, futhi waphosela ijuba lenkwilimba phakathi. Khona-ke wakhangela futhi wananzelela intuthu encinyane, ubumnyama obesabekayo, ukufa okulandelayo, isithando esithunqayo, isihogo, kodwa ngaphetheya kwalokho kwaphuma ukukhanya okumhlophe okuncinyane, futhi okumhlophe lokho okuncinyane wahamba ngaphakathi kwesiqephu sinye ngasinye salowo mhlatshelo oqunyiweyo, ukutshengisa ukuthi lokho wayeza kwenza, futhi wathatha isifungo lapho ekwenza lokho, futhi wabhala isivumelwano etshengisa lokho ayeza kwenza, futhi yena uJesu Kristu weza emhlabeni, uNkulunkulu uEmanueli, uNkulunkulu enyameni, futhi eCalvary wadatshulwa ngaphakathi, futhi umoya wakhe waphenduka ebandleni, futhi umzimba wakhe waphakanyiselwa phezulu, futhi wahlala esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu, isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, lo osesihlalweni umahluleli. Siyakwazi lokho, awu kungaphi ukwahlulelwa na? Ubaba unikezile, akehluleli muntu, kodwa ubaba unikele ukwahlulela konke endodaneni. Ngakho yena unjalo, futhi impilo yakhe umpristi omkhulu ehlezi lapho, lo mzimba wakhe uqobo njengomhlatshelo ukunxusela izivumo zethu. Amen. Mfowethu, lokho kubeka enye into kuwe. Nanzelela, wathatha inzalo ka-Abrahama, waba ngumuntu, uNkulunkulu enziwe waba inyama phakathi kwethu ukusihlenga. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu waba yisono ukuthi thina izoni sibe ngabahlanganyeli bakhe, futhi nxa singahlanganyelana laye, sihlanganyelana lokwakhe, singabantu bebanga lesikhathi amachumi ayisikhombisa futhi uNkulunkulu weza phansi futhi waba ngomunye wethu amachumi ayisikhombisa okwesikhathi sakhe esilinganisiweyo ukuze sibe ngabahlanganyeli bempilo yakhe elaphakade futhi lapho sizalwa kakutsha singamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu futhi silempilo elaphakade futhi asisoze sabhubha. Ungumsindisi obusisekileyo kanganani. Akulandlela yokukubhala, akulandlela yokukuchasisa. Kungaphandle kokuchasiswa, akula ongachasisa ukuba ukhulu okunganani, umkhulu kanganani wena, umkhulu kanganani wena. Kulungile. Ngakho-ke, ezintweni zonke, kwamfanela ukuthi abe njengabafowabo. Cabanga ngalokho ukuze abe ngumpristi omkhulu olesihawu nothembekileyo ezintweni ezimayelana loNkulunkulu. Lalelani kulokhu ukuze enze ukubuyisana isono sabantu, ukubuyisana. Manje uNkulunkulu esazi ukulunga kwakufanele abe yikungalungi ukuzwa ukuba kunjani ukuba yisoni, ukubuyela emuva, ukubuyisana, ukudlulisela ngokubuyisana futhi abe lesihawu ebantwini. Indima elandelayo ilaleleni lapha. Ngoba kulokho yena uqobo wahlupheka, uNkulunkulu wayengeke ahlupheke emoyeni. Kwakumele abe yinyama ukuzwa ubuhlungu bokugula, ukuzwa isilingo senkanuko, ukuzwa isilingo sokufuna, ukuzwa isilingo sendlala, ukuzwa amandla okufa, ukuze akuthathe phezu kwakhe ukuma ebukhoneni bomoya omkhulu uJehova. Umoya hathi umuntu, umoya ukunxusela kulimpilo, futhi uJesu wakuthatha lokho ukuze asinxusele thina, ngoba uyakwazi ukuthi kunjani lapho ugula, uyakwazi ukuthi uzwa njani lapho uliwa, uyakwazi ukuthi uzwa njani. Manje uke wananzelela lapho sivotela umongameli, wonke umlimi uzavotela umongameli ohake waba umlimi, ngoba uyayazi ingxenye enzima yempilo yomlimi. Bona, ufuna omunye umuntu ozwisisayo, futhi ngaphambi kokuba uNkulunkulu azwisise yena eyilobo bungcwele obukhulu ukuthi yena wayengazwisisa njani emva kokuba eselahle umuntu ngobungcwele bakhe. Walahla umuntu futhi indlela kuphela angaba kwazi ngayo ukulungisisa umuntu yikuba ngumuntu. Futhi uNkulunkulu wamboza intombi futhi waletha umzimba, hathi igazi lamaJuda, hathi igazi labezizwe, kodwa igazi lakhe uqobo, igazi elidalwe nguNkulunkulu. Akula kulalana phakathi kwakho konke, kukho konke. Akula sifiso sokulalana, futhi lesi sicucucu segazi sidalwe esiswini somfazi lowo saletha indodana. Futhi lapho ebhabhathizwa uJohane umbhabhathizi, uJohane wathi, ngiyafakaza ngibona umoya kaNkulunkulu njengejuba usehla phansi futhi uhlala phezu kwakhe. Yikho uJesu wayengathi ukuthi amandla wonke ezulwini lasemhlabeni aphiwe esandleni sami. uNkulunkulu lo muntu baba munye amazulu lomhlaba wasingathana, futhi wayenguye lo onganikeza ukubuyisana kwezono zethu. Yiso isizathu sokuthi ebizweni lakhe ukusiliswa kuyathatha indawo. Uyazi ubuhlungu bakho. Lake lezwa ingoma encinyane endala,
He can heal. Amen. Take your burden to the Lord and leave it there.
That's Bunjalo. Right. Uyakwaz.
When our bodies rack with pain and our health we can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Yikho kuphela akucelayo. Uchiye nje khonapho. Ngani? Ungumphristi wethu omkhulu, omileyo lapha. Lowo owaziyo ukuthi uzwa njani. Futhi uyakwazi ukuthi abuyisane lawe njani emuseni. Lokuthi akubuyisele njani. Umpila kahle yakho. Uyakwazi konke mayelana ngakho. Washupheka. Lapho ungela ndawo yokubeka ikhanda lakho. Wayelokufanayo lapho ulesembatho esizodwa sezigqoko wayelokufanayo lapho usenziwa inhlekisa uzingelwa wayelokufanayo lalelani kundima yokucina manje kulungile ulamandla okusiza labo abalingwayo kumbe amanye amazwi yena ulamandla okuvikela labo ukunceda labo ukwenza labo ukuzwelana kanye labo ngoba uNkulunkulu ngokwakhe waba ngumuntu ukuze akuzwe liyakhumbula ngobunye ubusuku asizange sifundise kulokho na ukuthi uNkulunkulu wayefanele ukufa kwakulodonsi kukho ukwesabisa kukho insuku zabo zonke babe sebugqilini mayelana ngalokhu kufa futhi ke uJesu wabuya ukuze akhuphe lolo udonsi ekufeni futhi lapho eqansa intaba khumbulani ukuthi sakuzekelisa kanjani lawo machatha abomvu amancinyane ebhatshini lakhe emva kwesikhatshana wonke aba lichatha elilodwa elikhulu futhi echaphaza igazi kuye umzimba wakhe omncinyane onulubeleyo wayengasenelisi ukuqhubekela phambili futhi wasesiwa uSimoni Kurene indoda ensundu yamsiza ukuthwala isiphambano ukuqansa uqaqa futhi lapho bembethela esiphambanweni futhi wamemezela amanzi umuntu wonke ophayo udinga amanzi khumbula lapho ngichumayela ngobunye ubusuku mayelana indluzele impala iwomela isifula samanzi ngakho umphefumulo wami unqwanele wena oh uNkulunkulu nga indluzele ilimele uthi iphila ilahlekelwa ligazi kumele ifike emanzini kumbe izakufa ngadutshulwa phansi ensimini lapho ngisasele minyaka elithumi lane ubudala uthi ngangilele lapho inyawo zami zidutshuliwe njengehambheka ngombhobho omfitshane wesisindo sethwelufu futhi ngamemezela amanzi oh nginathisani amanzi ngangingasezwa izindebe zami zase zingasezwa umngane wami wagijimela echibini lakudala elalile mihlobo yonke yaboshobishobi ichaphozi angibanga le ndaba nalokho okwakuyikho futhi wayigcwalisa ngamanzi futhi ngavula umlomo wami futhi wakhamela ikepesi yakhe kanje emlonyeni wami yebo kwakumele ngibe lamanzi wayesopha wathi ngipheni amanzi okunatha futhi bamnika iviniga esipontshini futhi wayala futhi wala wayeliwundlu likaNkulunkulu elifayo endaweni yethu ukuletha ukubuyisana lomuntu kwakuyini uNkulunkulu wezulu uBilly Sunday wake wathi ukuthi sonke isihlahla sasile ngilosi zihlezi kuso zisithi donsa nje isandla sakho uthi ukhombe umunwe wakho sizaguqula umumo lelo qembu labazikhukhumezayo lezenkolo labadlulisa amalawulo elibizwa abafundi abafundileyo abeDD PhD bahamba eceleni kwakhe futhi bathi manje nga uyindodana kaNkulunkulu wasindisa abanye ngokwakho awungeke uzisindise yehla phansi esiphambanweni futhi siza kukholwa babengakwazi ukuthi babemncoma wayengazisindisa kodwa nxa wazisindisa abanye wayengeke abasindise ngakho wazinikela ngokwakhe ngalibusiswe ibizo lakhe wazinikela ngokwakhe ukuze nisindiswe futhi lawe usindiswe oh uthando olungalinganisekiyo ngadinganga ukuba akhule lowo mzimba oligugu owazalwa intombi ngawudinganga ukuba ugule kodwa wagula ukuze abekwazi ukuthi anganginqusela kanjani lapho ngigula. Kadinganga ukuba akhathale, kodwa wakhathala wabala imbali encinyane wesinye isikhathi. Ngakho bangazi ukuba kwakuliqiniso kumbe hatshi, lapho evusa lowo mfana eneyini, lapho evuka kwabafileyo wahlala edwaleni futhi wabubula ngokutshaywa likhanda, ngoba wayemele athwale imikhuhlane yethu, kwakumele athwale isono sethu. Futhi lapho wafa, futhi eCalvary, lapho leyo nyosi endala lokufa wake kwagqilisa udonsi lwakho. Loba ngubani uyakwazi lapho inyosi igqilisa udonsi lwayo? Kayisantinyi njalo futhi nxa inyosi ingaphaphela kude, kumbe loba yisiphi isibungu esintinyayo lapho igqilisa udonsi lwayo yakhuphela udonsi phandle. Usaseyinyosi kodwa akasela donsi. Into kuphela angayenza ukubhuza yokwenza umsindo omnengi. Yiyo into kuphela ukufa okungayenza kumkholwa, ukwenza umsindo omnengi. Kodwa haleluya, balibusiswe ibizo lenkosi. Wagqilisa lolo donsi lokufa enyameni yakhe uqobo, u-Emanueli wakwenza. Wavuka njalo ngosuku lwesithathu wanyikinya udonsi walukhupha lapho, futhi kasafi lobu busuku, futhi umoya wakhe usesakhiweni lesi, futhi uyazifakaza engophilayo phakathi kwethu. Lowo ngumesiya wethu, lowo ngumsindisi wethu obusisekileyo.